Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNhlangula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by the intimidation.
Umnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa ukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengwasikhulume. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama, kuyathwala okungabantwana kufaka ezigujaneni. Kusuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho umsindo lapha kathi indaba lina abantwana.
Abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha. Abemba igolide ungekho emthethweni bathwalise nzima izakhamizi kwezinye indawo enkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UKasukwere utshele umsakazo weStudio 7 eseJohannesburg ukuba usezwile ukuthi urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukusebenzisa amapolisa ukuba ambophe engafika eZimbabwe esiyakhankasela ukhetho oluzayo. Lokhu kulandela kwethulwe ngumnumzana Christopher Mtsangwa izolo othe uKasukwere uzabotshwa engaphenduka eZimbabwe ngoba umthethwandaba wakhupha amaphepha ambopha okumele abotshwe ngawo ama-warrant of arrest amabili kulandela ukumiswa kwakhe emthethwandaba esetshiswa icala lokweqa umngcele ongekho emthethweni lamanye. UKasukwere uthi amaphepha la alahlwa umthethwandaba.
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by the intimidation. I'm not worried about what they will do to me. I am determined to go and fight a clean election. What worries me more now is the future of my country, the future of our people. All the desperate attempts to try and silence, to try and stop my coming back will come to naught. I am heading for Zimbabwe, and I'll be participating in the election in Zimbabwe.
Niyabuyela eZimbabwe ukuyancintisa ukhetho oluzayo kanye sabi lutho kanye thuselwa mina kanye landaba ukungikhathaza okwamanje ukuhlupheka kwabantu ngizabe ngikhona kabasoze bephekapheke ukhetho kanye sabi lutho ngingabe ngisesaba bani.
I understand the system much better. I've been through the system. I have learned the mistakes. I have learned from my mistakes, and there is nobody than one who accepts that they or mistakes were made in the past. I know those mistakes, and I'm prepared to correct those mistakes. And that's the experience. When you look at the return of candidates who are on that ballot, there's nobody whose experience can compare to mine. I have been a civil servant. I have been a politician. I've been a minister. I have been an activist. I have been a businessman. I have seen the good and the bad.
Ngiyakwazi ukwenzakala kuhulumende, sengabona amaphutha wonke, ngiyakwazi sengikhangele bonke abancintisayo abafani lami ngitshola kancane. Ukuhlala kwale South Africa sokungitshengise ukuba singahlala kahle eZimbabwe.
I have realized that there are systems that we must introduce in our country. We must do away with this mindset that has held our people back for so long. We can actually build a better country. We have had so many years which we must have turned into wealth creation as well as development of our country. If somebody says I was tied to President Mugabe, it was Mugabe brutal, what? Well, how do you want me to respond to that? I've never killed anybody. You know who has done more. So how do I become a brutal man? I've never had the security ministry. Why should you then tie all that happened?
Akumelanga ngiphendule ukuba ngaliseduzane lomgabe kangizange ngibulale umuntu. Mina awulanto engayenzayo kangizange ngibulale umuntu.
Brutalize anybody, murder anybody.
Lo umnumzana Sevia Kasukwere obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi ukasikhulele uzabotshwa angaphindela kwele Zimbabwe. Unyathi uthi kulamaphepha ama-warrant of arrest amabili ammeleleyo. Ukasikhulele wabaleka eZimbabwe kulandela ukugenqulwa libutho kamuyi uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kwakuthiwa wenza okungekho emthethweni labanye bakhe babefisa ukuthi kungene omunye esikhundleni sikaMugabe. Inhlanganiso yabatsha e-Youth Invest namhla imanyane lezinye ezizimeleyo kanye lohlangothi lwezemfundo eVictoria Falls emkhosini wokunanza usuku lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ole-International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, kubika uNokuthaba Dlamini.
Kunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss Owathunya High School, abasakhulayo baveze ukuba inengi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa ikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa ikuhlukunyezwa emakhaya.
So when you think what's maybe the best way you're going to avoid this, maybe in a day, when you have many like high, many have been in the 90, that's a mass of human finances as well as in use. Or maybe that they do that, they need
Unkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezi nsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo bona bakutshela ukuthi vele kwathi kusafa isikhathi nabo zemfile. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abayaphila iminyakane engamingaki. Khona lokhu abanye babe-child headed, abanye abazali batshona, abanye betshana bevele betshoniswa yiwona la ma-drugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengwasikhulumi. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwe esigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho, umsindo lapha, kati indaba lina bantwana.
Unkosikazi Nokuthaba Moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students, they fail to cooperate kuhle. Asakwanisi ukucooperate kuhle esikolweni. Plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs. So they are affected kakhulu. The future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kankosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo we-Victoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama-channels with which ama-drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngubani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale iwe isiba khona, kungabi ukuthi namhla lilanga le campaign against drug abuse.
Unkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa okuzwayo bayabuya sibila amapolisa bebafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amachumi amahlanu ekhulwini 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. So kubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ichumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Inkokeli yebutho leZimbabwe lisemhlanganweni kweleBotswana oqhuqwe inhlanganiso yamasoja angaphansi kwamazwe e-US Africa Command lapho kuhlaziywa ukuthi ukutshintsha komumo womkati kubangela njani ukungahlaliseki kuzwekazi le-Afrika. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe libambane lamanye amazwe angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 ukuzaxoxisana phezu kwesimo sokuntshintsha komkhathi lokuthi ihlukumeza njani isimo sokungahlaliseki e-Afrika. Kodwa ele South Africa kalizihluphanga ukungenela lo mhlangano wenzelwe eHavoron noma nje isikhulumi senhlanganiso ye-US AFRICOM umnumzana Al Phillips esithi ilizwe leli libe linxusiwe.
South Africa was indeed invited. And accordingly, we'll always.
Ele South Africa lalinxusiwe njalo lizaqhubeka linxuswa ngoba siyahlonipha ubudlelwano esilabo ikakhulu kwezokuntshintsha komkhathi okungalimazi izwekazi le-Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Kulokungezwani phakathi kwele South Africa kanye lele Melika kulandela imbiko enyangeni edluleyo ukuthi ele South Africa lanikeza ele Russia isikhali zokulwisana lele Ukraine. Ele Russia alidlelani kahle lele Melika ngemva kokuba lihlasele ilizwe le Ukraine ngomhlolanja nyakenye impi elokhe isaqhubeka. Isikhulumi sikamphathi Ntambo ezomvikela kule South Africa umnumzana Cornelius Munama uthi ugatsha lwakhe alwazi lutho ngokuthi ilizwe lakhe kalingenelanga umhlangano we-US AFRICOM. Owe Zimbabwe ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kumgceke ukuthi ungabi khona kwele South Africa kulo mhlangano uhambelana lezihlakalo esisanda kwenzeka phezu kodaba lwesikhali ze-Russia.
Angithi mina ubudlelwano phakathi kwelizwe lase-South Africa lelizwe lase-Melika kulamalanga ayisibo lobuyana obuculisayo noma engathi mina obufana lobe bukhona amalanga oyiminyaka ledlulileyo. Ukuxabana kwabo kusobala ukuthi kwenziwa obubangelwa yibudlelwano eSouth Africa elabo lelizwe laseRussia. Iproblem enkulu ngeAmerica ukuthi ayikaze yathanda ukuthi makukhulunywa ngeinternational relations ilizwe thizeni libe ndiki-ndiki lingacaci ukuthi lisapota bani ligxeka bani.
Kusenjalo umhlangano osungulwe eHavoron ngomvulo ufake isiqiniseko sokuthi kumele ibutho emazweni aweAfrika achiyeneyo lincedise ukulwisana lokungahlaliseki okuguqela ukulwa kanye lokuswelakala kokudla okungabangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi. Umqondisi we-US AFRICOM umnumzana Kenneth Ekman uthi kumele kuphendulwe imibuzo phezu kodaba lokuntshintsha komkhathi kanye lokuxokozela ukuhambelana lakho ikakhulu ukulwa kanye lezinye ingxabano kwele-Afrika.
Climate security is a risk accelerant. It makes some of the problems that we have now even.
Ukuguquka komkhathi sekudale ukuthi induku akade sivele silazo ziye phambili ikakhulu okungezwani kanye lengxabano.
Unkosazana Tekain Blaine, umqondisi kugatsha lwe-Emelika olubona ukuzama uqinisa ukuthula ele-US Institute of Peace, uthi ingxabano phakathi kwamazwe achiyeneyo ikakhulu kuzwekazi le-Afrika isiqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi.
As people face
indaba zokuthi amazwe engahlalisani kuhle sezigongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi. Lokhu kubangwa yikulwa phezu kokusilela kokudla, amanzi kanye lokubangisana ezomvelo.
Umhlangano oseHavoron uzagqitshwa ngolwesihlanu njalo kukhangelwe ukuthi kuphunywe leziqondiso ezayiba yizo izikhonkwane zokulwisana lokuguquka komkhathi. Abebutho abalesikhundla esiphezulu emazweni ashiyeneyo kwele-Afrika yibo abangenele lo mhlangano kuyinhloso yokuthi izinqumo ezathathwa eHavoron zenziwe ngokuphazima kweso. Izwekazi le-Afrika, kutsho inhlanganiso ye-US Institute of Peace, yilo elihamba phambili ngengxabano ezikhona zidalwe kuguquka kwesimo somkhathi. Inhlanganiso ye-US AFRICOM yabunjwa ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokuthi kube lobudlelwano phakathi kwele Melika lebutho lamazwe wonke ase-Afrika ekulwiseni inkinga ezithiyeneyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHavoron kwele Botswana.
Songangeni kusigaba silandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lilwisana ngamandla lele Russia ezigabeni eziningi loba nje ele Russia lizonde okumangalisayo ngokwenziwe libutho elizimeleyo ele Wagner Group elizame ukuyafika esigodlweni sikamnumzana Vladimir Putin. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili asebefe empinile. Inhlanganiso emela abaphila lomkhuhlane wethukela owe-diabetes ikutaza ukuqiniswa kwemfundiso yokuzinakekela lokuhlala umuntu elolwazi lokuthi isimo sechukela emzimbeni silungile kumbe hathi, kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso ye-Diabetic Association bathi sebenanzelele ukuthi nxa umuntu engazinakekeli ukuhlala esazi ukuthi isilinganiso sechukela singanani emzimbeni, kulakho ukudala eminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Keith Vitrino wathi ukuhlala isimo sechukela sikubanga elihle emzimbeni, lokunanza ukudla okudlayo kungaphathisa kakhulu ukwehlisa lolu dubo, kungakho baqhuba imikhankaso yokulimikisa uzulu ngokuvikela kungakabi ke lo monakalo.
It is a very big problem, especially to the people with diabetes, because
ludubo olukhulu kakhulu ngoba i-diabetes ngokwayo ivele mkhuba wayo iyadelela amehlo, ihlasela imithambo.
UDokotela Emmanuel Joe ingqwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi i-diabetes igcina ibangela udube emehlweni nxa umuntu engahlala enganakekeli isimo akiso njengokudingakalayo.
They become leaky and they start bleeding inside the eye. Kwenzakalayo ukuthi imithambo yegazi phakathi kweretina iyabe isiphuza igazi lingene elihlweni, kubangela ukungaboni.
Unkosikazi Tendai Mataruka waligqwetha njalo ele-diabetes uthi lesi simo sidinga nje ukuba usazi njalo ulandele indlela otshelwa zona ngodokotela, unanzelela njalo lalokho okudlayo.
I have resorted to what I call natural unprocessed foods, small grains, shio, mafunde, and brown rice for my starches. I also watch what I eat in terms of proteins.
Ngagcina ngikhetha ukudla kwendulo okufana lophoko, i-brown rice, unyawuti lokunye, lenyama yenkukhu, lenhlanzi, amaputi, umxhanxa, lamazambane.
Inhlolisiso yaqhutshwa yingcwethi uMakhomaka labanye bakhe ngomnyaka ka-2019 iveza ukuba udubo lokuphazamiseka kwamehlo ebantwini abale-diabetes ezwekazi le-Afrika solufika kusilinganiso esiphezu kwamachumi amathathu ekhulwini, 31.2%. Abenhlanganiso ye-International Diabetes Federation bathi inani labantu abadala abale-diabetes ezwekazi le-Afrika likhangelelwe ukukhuphuka lisuka kuzigidi ezilichumi lambili, 12.1 million ngomnyaka ka-2010, lisiyafika kuzigidi eziphezu kwamachumi amabili, 23.9 million lapho sisiyafika kumnyaka ka-2030. Kubangelwa ke ikakhulu ngokwengezelela kokuhlala kwabantu emadolobheni, i-urbanization, ukuphila umuntu engazilolonga umzimba, ukuzimuka, i-obesity, lokwengezelela kwenani labantu kuleli zwekazi, i-population growth. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukudeka komnotho ukukhuphuka kwentengo yokudla mahlayana lokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe sokubangele iningi labantu kakhulu abasakhulayo ukuba bembe igolide okungekho emthethweni bezama ukuziphilisa. Kwezinye indawo bazenzela umathanda. U-Ezra Jesus Banda usedulela lolo daba.
Yibuthumuthumu esabelweni senkabazwe ogweja abavela kuzigaba ezithene zeZimbabwe besemba igolide bangagqize eqhakala. UCarlos Mpofu oleminyaka engu-23 uthi ukuhlupheka sokusenza wonke umuntu embe igolide.
Yikuswela imisebenzi ukwenza senze lokhu, so sabe sesifuna ukukwanisa ukusinceda imuli zethu ukuthi siphile singatshontsheli abanye imito zabo sisebenze ngamandla yethu. Ngampha amapholisa asihlukumeza, asibuya esithathela amanye abengekho emsebenzini, buya ngeuniform esithathela amatshe, kodwa sabe singela power yakho khona lokho ngoba sabe singotsheketshe.
Akula nto engayenza ngoba yabe ngidinga usizo lokuthi nami ngithole ukuphila ngoba umsebenzi yabe ngiyela.
UZenzo Nyoni ngugweja wafelwa ngabazali uvela esihlobela laye uyaphanda kotshiundura.
Eminyaka engu-17 ngilapha kathesi sizama ukuthi siyagebha lapha sidinga igolide. Sometimes igolide langikhona singaligebha silithwele kuyabuya abantu bethwele izikhali bezosithathela, sometimes babehamba lamapholisa.
Kuyaliwa okwamagama kubangwa indawo yokwemba igolide kuthathelwa nangodli umkude okwenza abanye babulalane. ugwetha ozibiza ngegama lokuthi ngalo inqwele kwaThundura bamesaba kulindawo
lokuthaya thaya vele abantu ababuya bezofuna ukulithathela igolide la nalawo amanxebeni lawo lapha ngangizama ukuthi ngibisane lalabo abantu ababefuna ukubuya khona abagebhe eceleni kwami khonapha vele ngiyabuya ngenza ukuthaya thaya esibili ngigamule ngibula
izakhamizi eziningi zakwaThundura zikhala ngokufelwa izifuyo ngenxa yabo tsheketsha ugogomola incube ngomunye wabo
ehlekelwe zinkomo zami ezimbili mntanami ziwele emgodini leyo egejwa ngotsheketsha akula muntu oncedayo la mapholisa awancedi lezakhamizi azincedi ngicela ukusizwa the sebegcwele abafuni ukusuka bagcwele endaweni zonke lezi zasemachannelland khona le abafuni ukusuka
Ukhansela World 7 elogwele uBenjamin Mpala uthi izifuyo zabantu ziphelile zifela emgodini egejwa ngogweja lokunatha amanzi alemithi abageza ngawo igolide
inkomo leziwele emagodini ngenxa yokuthi otshekeja abade namagodi ashiye njalo ekhamisile amagodi layo njalo ekhamisile sokusitsho ukuthi inkomo iyawele nxa idiphu kakhulu phansi amagodi akhona kwenza ukuthi ungayiboni inkomo yangkhona inxele ize iqine sisizwa ngomnuko kophela ukuthi inkomo iwele phakathi xa le nye imayinesi ezingcelelanelayo ezithiwa yishambrok kwenye indawo lapho abagezisela khona umotolo kule umuthi abawusebenzisayo umuthi lowo inkomo zingawonatha ethiwa yisayinethi inkomo zingawonatha umuthi lowo ijife khonapho there and there then akula composition ephiwa amafamasi
amapholisa esabalenise Midlands bakhuthaza izakhamizi zakwaThundura lelo wagwela ukuthi ziye mangara emapholiseni zibophise ogweja laba esikhulume samapholisa eMidlands province uinspector Hoko uthi ogebha igolide umele abe lencwadi ezivumela ukwemba igolide okusemthethweni
ngawuthi license and designation for his to do official business So it would be an offense. I would rather say you direct those that have complaints to a police station so that the police investigates the issue.
Oh, kwetha laba batshele iStudio 7 ukuthi basebenzela abakhulu kodwa balile ukuqamba abantu bakhona. Okucatshangelwa ukuthi basebenzela ezinye inkokheli zamabandla ezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngoThundura, igama lami nguJesus Banda.
Wezemidlalo lenze izimanga iqembu labesilisa elimela izizwe leZimbabwe lona elibhaxabule ele United States of America ngamaranzi angamakhulu amathathu lane kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifier okhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Yintethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe leliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amane lathoba ngunembili lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuthele United States liphendula lenelise amaranzi alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamajumi amabili lanhlanu limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emidlalweni kakhilikithi ngoba belingazake libuthelela amaranzi ayedlula amakhulu amane kumidlalo yehlobo le-one day international obengukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams ngiyodlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu Zimbabwe.
I think that is definitely one of the best innings I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo kodwa kumele ngibonge abadlali ebengitshaya labo ibhola abafana loJoy Lloyd kumbe naye otshaye kuhle ungakhangela indlela esiqale ngayo besingaziqalanga ngamadlabuzane kodwa kuthe sekudlule ama-overs alitshumi saqala ukuhlasela
uWilliams ukhethe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu elilamashumi ayisikhombisa lane 174 njalo waphinda waqaga ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqatshwa kukamqeqetshi uDave Houghton nyakenye kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu
mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italenti abalalo kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo Sikhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala lalapho bengekho enkundleni, njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphutshe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup A lile miklomelo eyi-2. Intatheli zindaba yomdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi lokho kuzaliphathisa kwisigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super Six.
Ama-Chevrons namhlanje atshengisele ukuthi azimisele ukuthi aqualify World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo nxa sinanzelele ukuthi bangene bezotshaya vele bahle batshaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yona leyana. Ama-bonus points azancedisa kakhulu kuma-Super Six ngoba kungaqeda kuyithayi ama-points elingana. Ama-points ona lawo ama-bonus points yiwo azagcina sesiqakatheka kakhulu ukuthi amaqembu aqualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe lizadlalela imidlalo yalo ye-Super Six edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji khona ngapho ke kobulawayo. Komanje ke sike sizwe abalandeli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana.
Libingelela lonke labothungameli Nkomo oGift Dube bo lonke osithandekile ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo umfundisi uWinshel Hlongwane weTruth of Jesus Assemblies. Ngithanda ukubingelela laba bantu engihlala khona eXalanga A eFelabusi. Ngibingelela unkosikazi uMathilda Ncube, abazukulu bonke besembikelela abantu abami eZansi Afrika, usikhululekile uTremendous losiphakanyisiwe. Ngibuye futhi ngiye emziyathini esigodini endaweni yaseSibomvu umalume uDJ Nchuma nomalumekazi uMasibanda uGaluza. Bingelele lomngani wami Anele Songo, oJoseph Masuku, oCrimp Masuku, usekankosi. Ikanti nakhona lapha futhi engihlala khona ngiyabingelela uHezekiel Bukwela. Ngibingelele njalo bonke engikhonza labo ngebizo lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Isithi msakazi ngiyabonga kuze kube nindanini.
Bathanda ukubingelela ngukhosteli Moyo esigodini sakomapholisa ePlumtree. Ngithanda ukubingelela kakhulu laphana kumamami uNakasiduka Moyo. Ngibingelele unkosikazi wami uCatherine Nyandeni, abantwana bami bonke, athobekile Prince Zanele lomzukulu wami Asanda. Ngibingelele uanti wami le esilima uNakasiyazi. Ngibingelele uanti wami futhi khona kumapholisa ngale uNakamaqandeka ongumphathi sigodi. Ngibingelele ubaba omncane esekamabhrugwana khona laphana kumapholisa futhi. Ngibingelele nje bonke abazukulu bami kumapholisa lonke nabodadewethu laphana labomayina abantwana bami abojuleti abomhlaba Moyo bonke nje. Ngithi hayi philani ngomusa kaThixo konke kube kuhle. Siyabonga, siyabonga, siyabonga umkhosi elingapha vela se-South Africa ePretoria.
Ye laba ke ngabalaleli beStudio 7 abakade besinike imlayezelo yebo kuhlelo lwethu lokubengelelana. Lingakhohlwa ke nxa lifuna ukuthumeza ke imlayezo yenu, thumeza kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulaltok namhla sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Singake hlukanisi hlobo wothi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha. Abemba igolide okungekho emthethweni batholise nzima izakhamizi endaweni ezijeneyo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.